Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 Ncwabakazi 2017, uxolo mhla ka 26 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa sekusele inyanga ezimbalwa kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho, amabandla aphikisayo alokhu ematasatasa.
Mhlawumbe akukabonakala ukuthi ukhetho soluseduze, kodwa ungawukhangalisi seduze njengalokhu ebengikulandile mina. Kutshengisa ukuthi izinto zizaba nzima kakhulu ngo-2018.
Isigaba seMadobo esiyandise ukutshaywa indlala ngalesi sikhathi lo umnyaka singaneno.
Yazi liphele libahle njani bafoye, liphele geze njani, as long as dina emva kamoke zifangela, izanupf ayisozi ininikeza iphane, kaze liwine nge-95%.
Akuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba, sixoxa ngodaba lokungena kumanyano wamabandla osolubangele ingxabano kumabandla lawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa sekusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyiwe kukhetho, amabandla aphikisayo alokhu ematasatasa. Lokhu sekuthiye ezinye ingcwethi zombusazwe zisithi ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba njalo kukhetho kungaqhubeka kudonselwana amandla kumabandla aphikisayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa ekolijini leBhilitane kodwa obevakatshele eZimbabwe ukuyahlola umumo.
Abantu sebethukile kakhulu, ikakhulu emaphandleni lapha sebe abadala sebetshela khona abantu babo ukuthi no, ngomnyaka ozayo kuzabe kuzima, ngakho kufanele abantu baqalise ukuthenga amakhadi ezanu lokuthi abesintwana bahlakaniphe, bazenze abantu bezanu, ngoba nxa bengenzanga njalo bazotshaywa kumbe bazobulawa ngendlela ebuhlungu. Ngifike emakhaya eRutenga, ngafika kuboFlabusi, kuboKaroi, ngathola ukuthi no, izinto lezi kazimanga kuhle, izanu isilungiselela ngolukhulu kakhulu. Ukuhamba kwaPresident Mugabe eGwanda kuthwalisa abantu beGwanda nzima kakhulu, bedinga ukuthi babe abantu bezanu, bahambele ubhalo, wayethusela abantu, washitshela abantu ukuthi no, lingabona abantu abazayo lapha abangasibo bezanu, libatshaye libabulale, lingaqeda lapho bese lifonela amapholisa, kodwa liqale lidile labo lina. Khonokho kwenza ukuthi kukhanye ukuthi kuzanu eceleni leZANU-PF ukhetho soluseduze kakhulu, kukathi emabandleni aphikisayo bevele basekhathara kakhulu nokuthi baqalisele ukulungiselela kakhulu ubudlwangudlwango obukhanya buzabe busegcekeni kakhulu, njalo khanye kani izanu izimisele ukuthi ibenze ukuze iphumelele kukhetho luka-2018. Ngathi-ke kodwa emuntwini ongakukhangelanga, ongavulanga amehlo kangako, mhlawumbe akukabonakali ukuthi ukhetho soluseduze, kodwa ungawukhangalisi seduze njengalokhu ebengikulandile mina. Kutshengisa ukuthi izinto zizaba nzima kakhulu ngo-2018.
Kodwa nxa sikhangele wona umumo, uwubone njani kakhulu kwezenotho, abantu badube kokunganani lokunye okunjani?
Ukudubeka kukhulu kakhulu mina kimi kusuke kwabasegcekeni-ke kangawo, ngoba ngingele indlela yokwenza ngayo imali ukuthi ngithole ngayo imali yaseZimbabwe. Imali yangikhona kayitholakali, kufanele lithengwe ebantwini. Nxa ukhangela lobe izitolo zilakho okuthengiswayo, kutshengisa ukuthi abantu nje jikelele abayitholi imali, kuba zima ukuthi bayithole. Impeta namo lokho okuthengiswa ezitaladeni, abantu behamba bethengisa izigqoko, vele yikho lapho sokusilela khona abantu, kuhambela abangani babo abaningi kakhulu bethi ngicela ukuthengela ama-socks laphana, ngicela ukuthengela lokhuyana okwedola laphana. Bonani khona lokho kutshengisa ukuthi no umumo lwezo kwamanga kuhle, kodwa okulokhu kukhula kusiya phambili yi-corruption, ukuthi abasebenzela uhulumende lo muntu ungazi umthole ngaphi, udinga ukuthi abhadale imali ukuthi enze umsebenzi wakhe, umba kusize ngento afanele akusize ngayo. Ngibona kusewo abanzima kakhulu, njalo angiboni ukuthi ilizwe lethu lakho ukuzilungisa kulokhu ngesikhathane esincane esilandelayo. Ngibona lokhu kuzahlupha abantu abaningi, abantwana, isizukulwane zezizukulwane zethu zizathola ilizwe leli lilibe.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazo ebekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Isigaba semadobo eMatabeleland South siyandise ukuchaywa indlala ngalesi sikhathi somnyaka, kodwa lo umnyaka singaneno. Ngomnyaka odluleyo ngalesi sikhathi inkomo zasezicuba kungasela madlelo aluhlaza lamanzi esewomile emadamu. Sixoxe lo wake wamela lesi sigaba edalela ePhalamende njalo engumgcinisihlalo webandla leMDCT umnumzana Love Momoyo.
Okwalomnyaka kungathi kungconywana ikakhulu nxa kusiza kwezamadlelo kuleminye iminyaka le siyayishindile kiyo ngalesi sikhathi. Lamanzi ngoba asatholakala emadamu amaningi, kusitsho ukuthi inkomo kazihlupheki lezifuyo kazihlupheki okokunatha. Kodwa ezinye zikhanya sezizwela indlala izifuyo, ikakhulu inkomo lamadonki. Kodwa kufanani leminyaka yonke lapho siyabo ngalezi sikhathi sesiqala ukufida ukuzinika isikafu lokufuqa ezinye sezithathare kasezifiyo. Ngathi kulo mnyaka kusasengconywana kwathesi ngoba lamahlamvu asatholakala eganyeni lotshanyanyana nje ngemakhaya endaweni eziningi kusatholakala.
Abantu bona-ke kunjani lapho eziphaleni?
Abantu eziphaleni kuyamangalisa ngoba sibe lezulu eliningi kumnyaka lodlulileyo, abantu balima. Kodwa eziphaleni akulalutho kangako singakhuluma ngalo ukuthi kunengi, ngoba ngikhuluma nje akade bevele abaningi besebenzenile kunhlelo ezokunika laba abangakwanisi ukuzisebenzela i-welfare. Abanye bathola naphansi kwenhlanganiso ezizimele zodwa ama-NGOs okuyiwagcinileyo esigabeni ngobuningi lapha kholisa khona abantu ngezigaba ezithiyeneyo. Bakhona laba abakwanisa ukusebenza esithi kusebenza ndawonye, labo bayasebenza bethole usakazana inyanga nxa iphela sebesebenzile bayathola usaka lomumbu. Kulabanye njalo abaphiwa ngokuhlala nje nxa usebekhulile kodwa bengasebenzanga bethole labo. Then sokubuya uhlelo olunye oluqondane lalabo ababhalisa kuhulumende obe-social welfare. So kutshengisa ukuthi abantu eziphaleni iningi akunalutho njengoba nje sebekholiswa bethola ukudla ngokuphiwa zinhlanganiso ezithiyeneyo. Okubenzima kumnyaka lowo ikakhulu emasimini izulu beliliningi, umumbu nezinye izilimo zasezenza ukuthi zitote zingasazali ngendlela enhle. Njalo futhi okuphinde kwenzakala labade belimile ikakhulu nyawuthi amabele nalokhu nje okunye okudliwa zinyoni. Inyoni zalo mnyaka zihlukile zingaxhosheki, ukuthi uma uxhosha zihlala eceleni khonapho zingabaseki zingasela sikhathi sokudla sidla ilanga lonke. So abaningi baswele emasimini ngenxa yokuthi inyoni zikhona zidle kakhulu zaqheda ukudla emasimini.
Alo-ke ngumnumzana Love Momoyo owake waba ngummeli wesigaba seMatobo edalela ePhalamende njalo engumgcinisihlalo webandla leMDCT. Ukumiswa kwenkampani kamabonakude eKwese-TV ekamnumzana Strive Masiwa ongumnikazi njalo owenkampani kamakhalekhukhwini iConnect ukuthi ibukise umabonakude weKwese-TV sekucunule abanengi. iKwese-TV ivele isikhona kwamanye amazwe angamachumi amabili, kodwa ugatsha lweBroadcasting Authority of Zimbabwe lwayalela inkampani yeKwese ukuthi iqalise umsebenzi eZimbabwe. Ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kafuni ukupha ilayisensi kamabonakude inkampani elembono ehlukene leyakhe.
Mina akungimangalisi ngoba ngeminyaka eyi-15 ngikhuluma ngendaba zemsakazo zenezi ukuthi uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi bonke abanye abantu abangaso bakahulumende abangaso ba ministers abantu abasekela ibandla leZANU-PF bethola imisakazo eZimbabwe kumbe besenza into ehlukile ngoba mina kuyamangalisa ukuthi any other person oselizweni wonke umuntu ukhuluma ngokuthi bafuna imisebenzi bafuna kube le mali yakwaye amanye amazwe bafuna abantu beZimbabwe beqhatshwe and yinto yena leyo iqwese TV kade ikakwenza ngoba iza bethi inhlelo ezijeneyo inhlelo ezikaniiia imisebenzi kodwa uhulumende udecide ukuthi ethi kabakufuni kodwa nje just a few months ago babekhala ngokuthi kona ama-millions emali achithwa kubhadala i-DSTV so ukustopa kwabo iqwese TV doesn't mean that abantu beZimbabwe bazabukela izo TV kuthi ukuthi abantu bazabele kuzebhadala imisakazo yakwamanye amazwe
kodwa-ke nxa sikhangele ukubana umsakazo lo usemazweni amanye angamachumi amabili i-20 singathini ngakhona lokhu nxa sikhangele isimo seZimbabwe lamanye amazwe
kuthengisela umhlobo wabakhokheli esilabo eZimbabwe abakhokheli esilabo eZimbabwe ngontando kayiphikiswa izihwaba ezifuna ukudlela ezikhwameni zazo ezingelani lokuthi abantu bazwanjani kumbe bacabangani ngoba amboni ukuthi kulo muntu opheleleyo ofuna ukubusa ikulizwe ongayalisa abantu ukuthi bebukele ibhora kumbe bebukele amamuvi bezihlekele bezikholisele bekhohlwe njengenduzo ezikhozwa zohulumende wezanu-PF low so kuthengisa kuthiwa izikhiwi nje ezenzani noba yini ezikufunayo kodwa kulanto abantu abazabayenza yona
alo-ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi kwezokwethula kwembiko ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampabafowembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo lamhlanje ngisebhinga North njalo ngixoxa lomeli walesi sigaba edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho
ngiyabonga Nkomo
ye sizwa kuthiwa kulo daba lapha osoluhluphile ebhinga ologatsha lwe-DDF olubikwa luqhatha abasekeli bezanu-PF kuphela ukuthi babe yibo abalungisa imigwaqo kuhamba njani
okwenzakeleyo Nkomo ukuthi mhla ka-19 August ngomgqibelo bengisethunga ithunga indawo yethu elamawadi amabili uward 23 kanye lo ward 1 ezebhinga North ilezinduna ezine so bemvakatshela isigaba seyinye induna okuthiwa namwenda siyahlangana nabantu kanye njalo siyabona imisebenzi kahulumende eyenziwa kuleyo ndawo ngijonge ikakhulu indaba zemigwaqo ngithe ngifika ngale ngifike ngahlangana nendaba ezimbili ezihambelana lemigwaqo eyakuqala indaba engifike ngayithola ngeyokuthi kulabasakhulayo abangamachumi amane abaqatshwe ngo-April lonyaka kuthiwa besebenze emgwaqweni yi-Ministry of Transport basebenza ke labo bantwana kuze kwafika kathesi ngo-August abakatholi ngitsho le-10 lomholo sebeze abanye bayekela abanye yikho abalokhu besahamba emsebenzini ngikhulumisane lesiphathamandla semgwaqweni kuprovinsi eMathebeleland North uinjiniya uMakhokobe laye wakuvuma ukuthi hayi lokho kukhona sibili abantwana laba kabakabhadalwa izimali zabo izisebenzi leza ziyabhadalwa izimali zabo umholo wazo wenyanga ezine wasengirifeya ku-HQ yabo eHarare ngafonelana no-director obona ngezemgwaqo laye wavuma ukuthi kumi njalo so-ke sasesikhulumisana ukuthi kungangcono akhulumela labo ababona ngezemali ukuthi bezame ukuthi izisebenzi lezi zihlawule ngithe ngisesekhonapho kwasokufika-ke abasakhula laba abatrenwa kuma-border gaze ama-youth lawanatrenwa kuma-border gaze ebuya ezobona izinduna esithi athunywe i-DDF ukuthi bona bebuye bezosebenza emgwaqweni SS Gabriel sona leso ngase mbabuza ukuthi bathunywe mbani basebesithi hayi bathunywe DDF ukuthi sebezaqalisa ukusebenza ngikho ke izinduna kufuze zivume into enjalo
ngokwakuqala yini lisiba lohlupho olunje kumbe selike lahlangana lalo esigabeni sakho
leyo nto isibhahlile kakhulu ikakhulu ke ebhinga into ejwayele ukwenzakala ukuthi nxa kuthe khona kuyakuba nabantu abaqatshwayo kuma department kahulumende abantu bebandla lezanu PF bayahamba betshela abantu ukuthi hayi ofuna ukungena umsebenzi akabuye ezojoyina ibandla lezanu PF behambe bebhalana amalist abo amalist lawana abe yiwo aza kuyasetshenziswa ukuthi kuyeqatshwa abantu ngithe mfikile nje kathesi kwenye ward yamotho yakalungwisi ngezwa kuthiwa khona iriya ngesikhathi iriya iqatsha babefuna ukwenza okufanayo behambisa ilisti zabantu bezanu PF sacina ke sesingenela sengifonela ama-councillors nabanye abakhokheli beriya ukuthi hayi asingeke sasebenza ngaleyo ndlela kwenzakele futhi iviki edlulileyo i-minister of transport babona kayisiba abaqatsha abaminister of transport kuqatsha abe-public service commission abe-public service commission bahambile behamba bele candidate enye ezanu PF lapho kade kuqatshwa khona kusakhiwa ibholoho naw bathe befikile khona ngale bengakaqalisi ukuqatsha mina bese ngivile ngafonela abakhokheli iziphathamandla zeministry kutho ukuthi-ke yizo esuke zangenela kwasokugcina sokuqatshwa kuhle ngoba thina into esiyikhuthazayo na akekho umuntu odla ukudla okuvela ebandleni lezombangazwe wonke umuntu udla lokho ayabe kutholile kungelani ukuthi usekela liphi ibandla
hayi siyabonga mnumzana Sibanda bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga Nkomo ube nelanga elihle
sehlulekile ukukhulumisana leziphathamandla ze-DDF lezi zanu PF ebhinga lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli webinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntungameli Nkomo
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Edwin Dlovu webandla le People's Democratic Party iPDP endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Dlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ubona omkhulu kakhulu ophethwe nguwo wonke umuntu wezimabi masikhuluma kanje ubona ukuthi ngo-2008 lo-2018 izame yatshontsha i-election izame yatshontsha ukhetho singazikhathazi ngo-2002 kudala laphana mhlawumbe kukhona kwakuba lokutshontsha kwenzani singazikhathazi but bese sikhangela lokhu okubili lokhu amatheory akhona ukuthi kwaba lokutshontsha lokufunga sokwenziwe ngomgabe labantu abaku-military ukuthi noma kungaze kube njani abangeke bathathe umbuso bawunikeze emuntwini abakhola ukuthi kamelanga abantu beZimbabwe umele abelungu so kuyini okuzenza ukuthi lokhu abakwenza ngo-2008 bakwenza ngo-2018 bangakwenzi futhi ukuthi bethi bona okungahlingifayi kuphi asisoze nama ngangimlalela umgabe kudala ngiyakhumbula efunga egomela ethi yena noma ngaze kube njani nopika nambuyanihana ize mkhuluma uhlobo lwabo uchandrai ngiyeke afe wabusa iZimbabwe bamncedisa futhi abesibuthweni bathi bona lo vele ongazange ayena uma ngaze athathe ilizwe asisoze simmathele thina simsalute ngiyakubuza ke nomzana Edwin Dlovu ukuthi kuyini okuzenza njengoba nilalisithi every time makukhulunywa ngacoalition ndabe lisithi coalition other positions le kamkhokheli kahulumende vela kunegotiatwa kuthiwa ngumorgan Tsvangirai lingaze libuye libahle njani ba-4 years libuye ligeze njani as long as lime emva kamorgan Tsvangirai izanu PF ayisoze ilinikeze iphowa lingaze liwine nge-95% bangcono belwe belifile benzeni ilizwe lihlaba umkhosi lithini yiyo imisteki yenu eyedlula yon wonke amamisekelo wenza ulinje nekhwalishinde MDCT ezigajwa ukuthi elama number but befake phambi kwabo umuntu ongahlonishwa izandla njalo futhi umuntu labantu bezibabe basamvotela nje sikhathele asakwazi ukuthi sasa kuzaphumana
ye mnumzana Edwin Ndlovu ulalo yini lokugcina
2028 asangena sibambene izandla engasoze irige ithi khona iposition idiyo kodwa nxa sangena sehlukene waba ke lobuthutha ukuthile kusayidikeni kaMorgan Tsvangirai abantu bakhe bayala ke ukuthi kube ne-agreement i-8% e-MDC yaphiwa uMakhono ngayi 8% leyana yayikhona ihlangene le kaTsvangirai i-rigging abayenzayo engasoze yenzakayo lokho kukhulunywa-ke ngumgabe kukhulunywe yi-army kukhulunywe ngani kwethuthela phela before i-election kumele kube lokwethuthela okuthile kuzenza ukuthi abangamagwala bahlala ezindlini bathi ukuvota kuzancedani njengoba izanu njengoba mgabe njengoba i-army sithi yayisezinika amandla-ke lo azange aya empini bantu sebezihlalela phansi abezanu sebehamba boningi sebevota yithaktikhi yawo naleyo kuyini-election kodwa-ke nxa isidliwe isidliwe isadika esoziyivumeli izanu ukuthi yalela esikhundleni idliwe i-au esoziyivumele izanu ukuthi yalela esikhundleni idliwe i-united nations kayisozeyivumele njalo yikho singahamba ngobuningi sinika abantu i-confidence ukuthi sibambene abantu bavote ngobuningi i-rigging ibanduthwane i-rigging ikakhona nxa amanano ephosa ehambelane abeseduzeduze-ke kuyaridekta 2008 wakuyithuba elihle lokuthi ngayizane yaphuma kodwa-ke abantu-ke baba-selfish engibona bakathesi ubu-selfish bangikhona bukhona njalo yibo bungabisela emuva umanyano wabantwana bezimbabwe ngoba sonke singabantwana bezimbabwe sesidubekile ngombuso wezane sithi thina sasikhipheni izane singayikhipha-ke sesizakhuluma ngokugezisana siqinane sibone ukuthi onguye olungele ukuthi angena ukhokhe elizwe lezimbabwe ngubani sathetha injongo yethu kayibe nye ukuthi leli bandla selibulela umnotho ezimbabwe leli bandla sesigcilazisa abantwana bezimbabwe kaliphume esihlalweni yikho kumele sikukhangele kathesa okuningi sikukhangela ngokuya kwesikhathi ngoba singaba nenjongo eziningi sikalisa ukuthi sifuna umuntu onje sifuna umuntu onje besexa sikuqhamana sodwa izane ivukile laphana ihleke yikho sifuna ukuthi sigcina kathesa sibambane singelani ukuthi ubani unje ubani unje singathatha umbuso-ke yikho maybe sesingakhangela ukuthi kambe sifunani sifuna ukuthi ilizwe likhokhelwe ngamuntu onjani ngabantu abanjani ngawaphi amapolitiki kuhle kakhulu siyabonga imibono kaNdlovu kodwa sethi injongo ukuthi asihlale siqingekezaleke khona bese silungise umuzwe wethu-ke sesithangile ingcekeza yaphuma phansi
mnumzana Bhekilizwe Ndlovu nanto-ke udaba ungahle usigqibele uhlelo lwethu ngembono yakho
siyabonga gatsheni boya benyathi bengakahle indaba but uphinde uziphikisa angayazi kumbe uyakuzwisisa khonapho ukuthi abantu bazayekela ukuyavota ngoba besesabe ukukhulunywa yi-army i-army kukhuluma kuphela malifake uTsvangirai phambili ingabe alifake uMorgan phambili i-army yethusela ma i-army isethusela abantu bayakhumbula ukuthi hawu ingwele lezi zake zalwa kathathu le belokhu beyiwisa bethe bayethusela bayiwisa yini ezenza kusasa ukuthi leya ilokhu iwiswa inqobe kusasa mina nginankinga lokuhlangana kwenu lokumanyana kwenu inkinga engilayo yinhloko yenu elifaka phambili yenza abantu bonke nje bathi hayi makusenziwa kanje empi kasho kahle futhi Ndlovu ukuthi abantu bagcina bengasayi kuyavota I don't know ukuthi uyakuzwisisa ukuthi uyaziphikisa khona ba ubazenza njalo vela ku-2018 amasosha angatona vela simnikeze uMorgan Tsvangirai phaa so what how are you going to stop that so ngicela ukuthi ngiku-challenge even as I go ukuthi icabange ngakhona ukuthi inkunzi eliyifaka phambili sebeyigwebe bayigweba bakithi inamantwezwintwezwi nemisuzuntwezwi izayimenda lithini
lo-ke ngumnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party i-PDP uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwezithathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Rosemary Ncube ohlala eManzow Farm eMazon lapho obekule ngxabangxoza khona kumalanga ambalwa edluleyo. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF babikwa befike kulindawo badiliza izakhiwo besithi bathunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Siyakwamukela Mancube.
Ngiyamukela lami.
Ungaqala ngosichathisela ukuthi uvela ngaphi ekhaya njalo wafika njani khona ngapho eplazini leManzo.
Alright, mina ngivele eSlovela lapho kuthiwa edamba eloba gweru. Umkami ngiyovela eMandarweni. So mina lapho eplazini leli ngabuya ngo-2000 sithiwa jamba nje emasimini jamba ezemasimini lani umkami wabe sithi hamba la uyodinga insimu ngoba yena wayesebenza eHarare Town. Sasengidinga lami insimu seManduku khonapha eMazo. Njengabomama siyahawula sithi thina esisekela abantwana esifona imuli ukuthi zigqokani konke konke khonokho. So into esihlukuluzayo ngoba abantwana kabalazigqoko kabalasikafu konke lokho. Mina ngumama ogulayo iBP so ihlala ikhwelile iBP ngenxa yezinto ezenzakala lapho eplazini. Plazini leli kunzima kodwa sabuya singena kuthiwa jamba nje emasimini sathi lathi sesingenile phela kodwa sebesijamba nje futhi basikhiphe eplazini. Thina sesifuna ukuhlubeleka asisafuni ukuphuma eplazini le ngoba sesahlukuluzwa sesisikhathi eside lokhu besihlukuluza asisafuni ukuphuma eplazini le. Uphila ngokulima lokho so umumbi wethu waphambaniseka ngenxa yamapolisa wona la. So kulo nyaka silalutho noma ukuthi ngidinga ibhakede lokuthi ngithengise ngigade ngoba iklinikhi yethu ikhatshana ukuthi ngiyohlola ukuthi iDP yami imenjani. Ngiyabengela ngitho mali yokuthi ngigade ngiye ekliniki.
Kungaphi lapho abantu abadobhadobha khona okokudla lokokugqoka lokunye?
Sithwele nzima anti izinto zethu zadilizwa izulu lisina. Kulo nyaka izulu lana kakhulu kudlula eminye iminyaka yonke le. Kwezinye impahla zethu zayezokokuqonda ukubola ngoba zazinetha everyday ekusukusilala phandle sivuka lokusiphandle konke le ngubo konke lo mumbi lwana omunye wawomile esasiwugayisa konke kwakumela kubola ngenxa yezulu.
Sike saxoxa lamagqwetha alimelayo khona ngapho bathi bona basalincedisa.
Namuhla sike sakhuluma lali gqwetha lethu lithi I think lapha sofike ekugcineni. Uthe ngizazama lapho engiyenzama khona ukuthi benze ukuthi kuthule lokho. So sibona ngathi vele laye uzazama ugweda ukuthi ukuthi intozine ngoba sesilesi khathi eside besihlukuluza.
Kodwa ubufakazi libuthatha ngapho ukuthi bengabe bethunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe.
Manti bangakufikela emzini wakho uyabukhona wena anti.
Mhm.
Bayehle baqalisa ukutshaya indlu yakho ebeyiwisela phansi besithi phuma eplazini likamama. Umama sefuna indawo yakhe phuma lapha sithi kanti lithunywe mbani bantabethu kanti indaba lisihlukuluza kangabathi ngumsebenzi thunywe ngumama uGrace ukuthi phumani lapha eplazini. Ye ibufakazi bethu ngoba bayazikhulumela bodwa wona amapolisa ankhona.
Manje izikolo-ke abantwana baqonda ngaphi?
Isikolo sikhona esinye khona ngale mazowe semayini abantwana ethi babehamba khona kodwa isikhathi lesi okwayenzakala ijamba nje yona le bahlala nje isikhathi eside. Sahlukuluzwa ngomatshi bahlala izikolo zaze zavalwa bengayi isikolo abantwana ngoba amaphoyisa antingitela ukuthi bakhona le mabhumgezi babe babisele ukuthi liyangaso abantu laba bayasihlukuluza konke la bantwana.
Ye ngaphambilini kwalingxoxo uthi amapholisa la ayatsho njalo ukuthi abavumeli abantu besedlula ukuthi belibone.
Hayi abavumi nje noma ukuthi ibone imota noma ingathi ngihanti ngikwesinye isikhathi ngingafonelwa noma isihlobo sami ukuthi ngiyagula ngapha ibhatela amaphilisi e-BP engafika khona ngale gedini ne-boom gate bayahle bemyalisa ukuthi akungenwa ngapha kula bantu bahla kuyele engangeni bake bahambe emapholiseni ngathi amapholisa engathi hambe uyedlula kumuntu lowana bona bengafikela futhi bamtshela ukuthi vuyela bheka kula bantu lapho oyakhona umuntu lowana driver kuyeli. Elami lokuchina lokuthi sesihlukuzwe kakhulu eplazini leli ngono noma amagqwetha ethu asimelele ukuthi sinikwe incwadi sikhonapha singaphumi lapha ngoba sazisa ubuhlunga kwesikhathi eside khonapha eplazini.
Leyo balaleli ibingxoxolo nkosikazi Rosemary Ncube ohlala eManzow Farm eMazo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Yilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile isikhathi asavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa sokusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyiwe kukhetho amabandla aphikisayo alokhu ematasatasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.